soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obe intshantsho ekuloveni imidlalo yokulingisa njalo engumholi weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ubekiwe namuhla. Inhlanganiso yeFuseNet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Silotaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elelindo kuhle Express Benda. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Obe intshantsho ekuloveni imidlalo yokulingisa njalo engumkhokheli weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ungcwatshiwe namuhla. UMhlanga obhubhe ngomvulo ubekwe esigabeni seShavula eMachaya Ward eLupane lapho okulele khona abazali bakhe. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane 64. Abanye elupane laselizweni jikelele bakhala ngokuthi kungani uMhlanga engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe. Sixoxele omunye obesemngcwabeni namuhla uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uqhutshwe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuke endaweni ezithiyeneyo. Abelupane abasuka koBulawayo, abasuka eSozeli nabamele ingadi ezithiyeneyo. Uqhutshwe kuhle kakhulu, abantu bebambisene, sebenza ngokosiko nangokuhlonipha okukhulukazi kakhulu.
Lina njengabantu belupane, lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belubhane lihlela tho ukuthi iqhawe silahlekelwe, iqhawe yathele lubhane kuphela, yathele emathebelelendi kuphela, yathele eZimbabwe njalo kuphela kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ube ngumuntu obengatshayi nja efihla ngomphini kulokhu akucabangayo, lalokhu akunakanayo, lalokhu akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa nangubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakusimangalisanga ukuthi kazange wakuthiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe semathebelelendi kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho wolwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilupane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize sekazi de-Afrika eZimbabwe, uzwe leZimbabwe njalo.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Inhlanganiso ehlaziya umumo wendlala emhlabeni jikelele iFuseNet ithi ukuwa kwedola leZimbabwe kanye lokuthengiswa kwezinto ngedola leMelika sokubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla emaphandleni. Ngokunjalo ithi abantu abanengi sebephila ngokuthengisa izifuyo ukuze bathole imali. abangelayo imali bavikwa sebethengiselana ngokutshintshana izinto okwakusenziwa endulo lapho abalezifuyo abatshintshana khona lalabo abalokudla. Sixoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube.
Esikubona lapha lonyaka kunzima, shiwa kunzima. Indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili. Kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa asizange sithole i-top dressing ifertilizer emhlophe. Yikho kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizakuthola khonoko okuncane. Hhayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hhayi. Avele sokunzima sokunzima kunzima sibilo kunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October November December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleyo ukuthi maybe imali nekahle maybe siyaze siyekudla ngabo February March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani khonapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokhu kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula muntu obonakala kuthwele. Vele sitolo kabakhulumi ngakho lokho engihambile ezitolo zonke zile zangaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hayi kabakwamukeli. Ngibine nje ngibona into okuthiwa ngamadola eZimbabwe ngisetown last week ngibona mpela kuphunga utshintshwana ngibona imali yakhona inengi hayi lapha ekhaya mpela hayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke esiphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizidlalela nje eziko akusabaswa wena umlilo. Kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kunzima. Othudlile nje udla kayi-1 bekusanceda kwamajodonyana kwangikhona kade kukhona lakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abaye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungalayini yona iplani ngoba kwakuke kwawabhitshana khona kwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho. Bebebalwa sibili abalakho abaningi hhaka abakwazi khonoko ngoba yinto kade ingathi iyasiza amalanganyana lasamiyo manje athi amajodo akathesi vele kafiki kathesi ma ngakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akuzima sibili asikwazi ukuthi abantwana lapha sizabaphani ntunga.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Uhulumente abadabuka eZimbabwe asebeleminyaka leminyaka behlala kwele Kenya bengela maphepha bazavota okwakuqala empilweni zabo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga ePhalamende ngolwesibili ngemva kokuphiwa amaphepha obuzwe i-citizenship nguhulumende walelo lizwe. Abantu laba ngabohlobo lwesishona abahamba kwele Kenya ngevangeli ngomnyaka ka-1959 bahle bazihlalela kwele Kenya. Eminyakeni yonke le abanengi okugoqela izizukulwane zabahamba kuqala bebengela maphepha baze bawaphiwa nyakenye. Aba inkulungwane bazavota ngolwesibili. Sixoxele omunye wabo unkosikazi Grace Sibanda.
Siyathaba kakhulu ngothathe sesithukulekile sikwanisa ukuvula ibhenki kwanisa ukuyavota into ade singalayo singalamaidiya kula nto yonke yonke umntu ade uzayenza nokuvula ibhizinesi athi ngasoze uvule akula into ade uyikwanisa.
Luqakatheke kanganani egini lolu khetho?
Qakathekile kakhulu futhi lapho ade sikhona siyayikho lokho esiyikho lapho savela khona lathi sokuthi nzile
Nxa lisiyavota kuyini kahle kahle singathi ngama issues elizaba liwakhangela?
Kukhona ngapha sithanda ukuvoteni.
Ye, kuvoteni ngoba siyazi nxa abantu bevota abanye bayabekhangela ukuthi umnotho uminjani, kule misebenzi yini, into ezinjalo, then basebe decide ukuthi bavotela ngalina kuyini okuqakathekileyo kini elizahamba lakho kusezinhliziyweni lisiyavota.
Thina siyavota ngupetoni nalo muntu esiyamkhetha gcina abantu kuhle isayidi lemisebenzi isayidi lemali abantu ukudla ukuthi ngeza khonsa ukuthi ayithithe izinto khona lapho ngoku esihamba khetha sinekhona lapho.
Ekhaya khona eZimbabwe lisahamba yini kumbe kudala lacina? Ngizwa lokho elikhuluma isiNdebele nje.
Mina ngazalelwa lapha so ngukuthi uphela sakhula ngikhaya sikhuluma isiNdebele kodwa asisakwazi yangizwa ngiyagagasa tihlobo soluluningi so ngupho nguzama ngikhonza ngigagasagagasa.
Kuqakatheke kanganani ukuthi lilulondolozwe ulimi lwesiNdebele khona ngapho lana?
Aziqakathekile ngokuthi ngapha la amaNdebele maningi amashona lawo maningi.
Unkosikazi Grace Spanda ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change wobulawayo unkosazana Memory Ndlovu. Sicubungula udaba lokubhalisela ukuvota.
Inhlelo esiziqhubayo kuba khuthaza ontanga ukuthi bakhone ukuyaregister ukuba landa lapha abahlala khona ngeconstituency ngeconstituency kube ngamakhombi abahambisayo ukuyaregister efamona ngoba abanye uzathola ukuthi uyabengenelisi engelayo yona imali yokuthi agade esuka lapha ahlala khona esiya efamona. So uhlelo esilalo ngelokulanda ontanga lapha abahlala khona endaweni zabo sihambe labo boyoregister ukuvota. Yebo abantu bayabuya ngoku kuningi babo kodwa nje kwesinye isikhathi njengoba ngeke ngatsho ukuthi abanye uzathola ukuthi iphutha inkinga yakhaya belayo ukuthi uyabe ngela birth certificate loba isithupha engazi ukuthi kumele aqonde nga. So laba abanjalo siyabasiza ukuthi bathole usizo lokubana babe lezithupha kumbe i-birth certificate labo babe lelungelo labo lokuvota lapho sizavota khona ngo-2023. Phathisa njalo labangela ama-ID siyenelise ukuthi sibancedise lapho esikhona.
Abesifazana abatsha labo bakhuthele yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Yebo bakhuthele abesifazane labo bayaphathisa sivile ehlelweni lethu lolo lokuregister ukuvota. Kuyajabulisa kakhulu, kuyajabulisa kakhulu sivile hayi kancane, basukumela phezulu.
Ungaziqamba inhlelo eliziqhubayo kahle kahle ukuthi yiziphi? Liqopha abebandla le-CCC kuphela kumbe likhuluma labo bonke onta?
Sikhuluma labo ezitaradeni abanye sibalanda endaweni lapho esazi khona ukuthi kubuthana ontanga kakhulu. Indawo ezinjengakubo Harden and Sly kobulawayo laphana siyazi ukuthi ontanga bayakuthanda kakhulu. Yikhapha abathenga khona impahla, yikhapha abahlangana khona nxa besiya ezikolo kumbe sebetshayisile ezikolo kumbe bengabangane nje lakubo City Hall. Yikhapha esihamba khona nje silanda indawo lapho okugcwala khona ontanga. Abanye yibona abake abazisebenzayo uthole ukuthi ngumuntu abezithengisela nje lo msika wakhe ethengisa amatoma matisi. Siyabakhuthaza labo bombana sibalande la isimtshele ukubana nxaye labanye bakhe babuye babuthane babe liqembu bese siyabaphathisa ke ukuregister ukuvota kumbe nxakula labo laba abalohlupho lwezithupha kumbe ama-birth certificate. Senza ngokunjalo lasezinkonzweni lapho siyahamba siyokhuluma ke lama-youth leaders akhona le ke ezinkonzweni ukubana nxa bekhona abafuna ukuphathiswa ngokuyaregister ukuvota ngabahambe kumbe bebakhuthaze labo khona ngale ezinkonzweni ukubana lilungelo labo ukubana bavote. asikhethile ukuthi umuntu ngwebandla liphi, wonke umuntu nje siyakhuthaza ukuthi umuntu wonke abe registered ukuvota, siyancedisa wonke umuntu. Njalo okunye nje sibalanda ezitolo emalokishini ngoba siyazi ukuthi bayathanda ukuhlala emabhoku store ontanga, yikho apho abakuthanda khona benatha njengabantu abahlupheke kakhulu elizweni kathe sontanga, bayaswela into zokwenza. So sibalanda endaweni ezinjalo ukuthi sibakhuthaza ukubana betshintshe ikusasa labo, ngoba nxa bona bengasukumelanga phezulu kuzasukuma ubani, ngoba kulilungele labo, ngoba ikusasa le ngeyethu esizama ukuyilungisisa, hhayi omunye umuntu.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Memory Ndlovu, isiphathamandla sogatsha lwabatsha kwinhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ngoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqansa, kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwasehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa iDudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje, behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Nde sibone na izolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs, since ngaba lana eSouth Africa angikaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address okukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu, ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi, kuliqiniso yini lokhu, njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nemashopu abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks, ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eDurban-a onwa ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuya eZimbabwe, ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo, manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry. Ngale ma-trucking vele abantu abaningi bamisile imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi. Angazi ngoba nendaba yethu yama-ZEP le ama-permits bayipostpone li i-High Court izophinde ingene mhla ka 5, 6, 7 October. So angazi outcome yakho ukuthi izoba kucele liphi. Kodwa yena uMinister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzi likhesi bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile kodwa kusela themba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje maye fika uDisemba singenalutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngu-Chris Gunner ne-Studio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambise ekhaya ngoba kunakuthemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembise. Hhayi, akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. ZPC Kariba 4 Bulawayo City 1. Umdlalo wehlukaniswe ama penalties. Iwawa yona ishaye iCranbourne Bullets nge 8-7 okungumdlalo lawo ongene kuma penalties. ZPC Kariba le Wawa sezingenile ku first round yalinkezo. Siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lelindokuhle Express Band liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Indla Beyiphika. Lateleli lilengoma ezisishiyanga lombili. Nango umholi weqembu uLawrence Sanonoza Moyo.
Ngokuzalwa ngidabuka ePlumtree esigabeni saseKhalanyoni. Iqembu lethu lisungulwe eminyakeni ka-2012 kodwa size sayenelisa ukuthi sikhiphe idlalade lethu lokuqala eminyakeni ka-2019. Idlalade libizwa ngothi Namba Budziwa. Kwathi ke eminyakeni ka-2020 savela njalo ngoDihole. Kwathi ke ngomnyakeni ka-2021 savela njalo ngoNdlabe Iphika.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ngiyamukeleni midzimo yangu unolila kanye lethi amaqhawe. Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bakhululekile ke ukuthi baxhumane nathi kunombolo ezilandelayo 078 084 9045, khona enye njalo 0655 622 998. Cela lisebenzise ikhodi yase South Africa kati ke siyatholakala njalo emakhasini alandelayo kuFacebook uyangena usearch Limbokuhle Express Band siyatholakala njalo nakuWhatsApp uma ngabe ufisa ukuzohlanganela lati ukhululekile ungaWhatsApp kuzonele izinombolo esiqeda ukuzidlulisa siyatholakala njalo nakuYouTube
abalandeli ubatshela waphamazi
iliqembu iLimbokuhle Express Band sikhululekile kakhulu uma ngabe unomshado sikhona for ukuzolandisa kwenzeka uvula indlu uvula isitolo uvula umuzi konke nje ongabe kudinga umdanso iqembu likhona uyasithola kunombolo 078-084-9045 ngiyabonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uLawrence Sanonoza Moyo leqembu lakhe leLimbokuhle Express Band ngale
Wekateli Unya upa kubanu kasele pambili kasele mbuka jabuli sabantu mengo
Ukuhle Express Band behlabela ke kamnandi lapho bese iqibela uhlelo lwethu kodwa singake hlukani sikhangele imbiko elilobe ekhasini lethu leFacebook linaba laleli likhuluma ngokutshona kukababa uKhonti Mhlanga silo Isabel Mlilo uthi wena rest in peace qhawe kulobanike laphana pisa spanda uthi wena our Matabele land will never be the same again ntombi kayise ngwenya ithini ntombi uthi wena rest in peace qhawe kuzoba lo majeki ncube chuma elaye uthi rest in hero lala ngokuthula qhawe lesizwe Atenjiwe kumbo twena lala ngoxolo qhawe then kuzoba lo Zandile Sibindi uthi yena lala ngokuthula mhlanga uqedile owakho umsebenzi kuzoba lo banike laphana silo Gladys Toyi Mazibuko uthi wena sleep well my big brother well we are proud of your good work You did in our country, Zimbabwe. Lala kahle. Enkosini. Hayi liyabezwa ke abanengi bayakhuluma lapho bathi hayi ubaba uKhonti Mhlanga uveli qhawe lamampela. Ungcatshiwe ke lamhlanje kibo elupane lathi kuStudio 7 sithi makalale ngokuthula. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeFusenet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo. Kololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.